Sika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7, ngolwesibili mhla ka 18, kuMpandula 2018, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
My government, through the Reserve Bank of Zimbabwe, has negotiated a number of foreign exchange facilities amounting to US$500 million.
Uhulumende wami esebenza ne-Reserve Bank of Zimbabwe sekhulumelane lenhlanganiso ezitshiyeneyo ezivume ukusinika imali engafika $500 million.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko wakhe oqakathekileyo we-State of the Nation Address edalele ePhalamende lapho athembise ukuthuthukisa umnotho welizwe. Amalunga ebandla eliphikisayo le-MDC aphume edalele ePhalamende etshengisela ukungahloniphi umongameli Emmerson Mnangagwa lapho esethula umbiko wakhe oqakathekileyo we-State of the Nation Address. Inani labantu asebebulawe ngumkhuhlane we-cholera seliqonge lafika kumashumi amathathu lanhlanu i-35. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe usethole izigidi ezingamakhulu amahlanu zamadola i-$500 million ekhangelelwe ukuqeda udubo lokuswelakala kwemali elizweni. Utsho lokhu namhlanje ekhuluma emkhosini wokuvulwa kwedalela ePhalamende yesishiyagalolunye eHarare esethula umbiko wakhe oqakathekileyo e-State of the Nation Address. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emazini akhe uthi uhulumende wakhe ulohlelo lokuthuthukisa umnotho welizwe ukuze amabhizimusi aqhube umsebenzi kakuhle, njalo leyo mali yaphandle izaphathisa amakampani afuna ukuthenga impahla zokusebenzisa phandle kwelizwe. Umnangagwa uthi ibhanga elikhulu lesizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe lenelise ukuvumelana nenhlanganiso ezikweletisa imali ezithile.
My government, through the Reserve Bank of Zimbabwe, has negotiated a number of foreign exchange facilities amounting to US$500 million.
Uhulumende wami esebenza le-Reserve Bank of Zimbabwe sekhulumelane lenhlanganiso ezitshiyeneyo ezivume ukusinika imali engafika $500 million ezaqeda udubo lemali yaphandle elizweni. Enye yaleyo mali izaqala ukuthelwa kunkonomi kuyonale iviki.
Umnangagwa uqhubeke wathembisa uZulu ukuthi imali yamabhondi noti izaqhubeka isebenza kwesikhathi size zifike isikhathi esiqondileyo sokuthi ilizwe libe le mali yalo. Lokhu kungemva ukuba umphathintambo wezemali lomnotho welizwe umnomzana Mthuli Ncube ethe ilizwe sokumele libe le mali yalo. Umnangagwa uphinde wathi iPhalamende le kufanele isebenze gadalala ekuqedeni ubusela nenkohlakalo kuziphatha amandla zikahulumende lezamakhampani azimele wodwa osekubulele ilizwe. Uthe uzaqondisa imithetho etshiyeneyo ekhangenele ukuthuthukisa indlela uhulumende wakhe aziphatha ngayo kanye lokuvula amagagasi kumakampani afuna ukusakaza. Lokho kubuya ngesikhathi imithetho ebona ukusakaza elizweni incindezela labo abafuna ukuvula amakampani okusakaza kanye lokusebenza kwentatheli izindaba zikhululekile. Uphinde wakhuthaza amakampani kahulumende afana ne-NRZ, CSC, GMB ukuthi sokumele asebenze ezimele hatshi ukuthemba usekelo lwemali kahulumende.
Equally, state-owned enterprises have an obligation to operate profitably and they cannot continue to be a burden to the fiscus.
Amankampani kahulumende akhuthazwa ukuthi asebenze ezimele wodwa, ngakho engaqhubekeli phambili ephiwa usizo lwemali kahulumende. Sizathatha isinqumo esathathwa yikhabhinethi sokuthi kwehliswe inani lamankampani kahulumende ukwenzela ukuthi uhulumende anelise ukulondoloza lawo mankampani.
Isikhulumeli sebandla eliphikisayo le-MDC umnumzana Jacob Mafume uthe uhulumende we-ZANU-PF akalawo amandla okwenelisa ukuguquka inotho elizweni njengoba kungeke obulala umnotho welizwe. uphinde wathi lokho ukuthi umlangako indlela yokuvala uZulu amehlo ngoba akuchoyo ayisiko akwenzayo.
Even in the speech you cannot pick the direction. There is no consensus with the government as to what are the priorities are. They are talking about
ngumbiko abawukhulumileyo namhlanje uyazibonela ukuthi akuqondakali lokho akuchoyo. Bakhuluma ngokuthi bafuna ukuqeda ukufela kodwa siyazi ukuthi abaqinisanga kulokho. Bakhuluma ngokufinyeza uhulumeni kodwa bachacha abantu abangazi umsebenzi kupolitiko. Amabhizinisi amaningi agcwele lamaphepha kwamalayisensi abawabhadaliswayo ukuthi benelise ukusebenza. Yonke into ibuthaniswe eHarare, yikho iHarare ilokuxokozela kwamahofisi kahulumeni.
Kunjalo nje amalunga edayela ephalamende ebandla leMDC alayensi atshengisele ukungahloniphi uMnangagwa ngokuphuma edayela ephalamende ngesikhathi lapho eqalisa ukubala umbiko wakhe wezimo zelizwe or State of the Nation address. Unkosikazi Dumathemba Ndlovu weMDC alayensi uthe lokhu bakwenzele ukutshengisela ukungamamukeli ubukhokheli bukaMnangagwa ngokuqila awenzayo ukukhethwa kwedluleyo. Ukuvula kwedale lephalamende nguMnangagwa namhlanje kutsho ukuqalisa komsebenzi wephalamende lesishiyagalolunye ikhangene lenhlelo azibalisile ezifana nokuqondisa imithetho yezenelisa ukuthuthukisa impilo zabantu. Ngimele isitu 7 ngiseHarare, nguGibson Bhebhe.
Selokho sekudaba lunye, asizweni ukuthi iningi lamukele njani umbiko lo kamongameli Mnangagwa we-State of the Nation address kobulawayo. Sikuthulela udaba ngu-Anastasia Ndlovu.
Inkulumo kamongameli Mnangagwa bathi inkulumo ejwayelekileyo njalo ifana leyayisenziwa ngowayengumongameli uRobert Mugabe. Unkosikazi sichasisile Ndlovu uthi akula okutsha akuthembisa abantu.
Inkulumo kamongameli mina ngithi inkulumo esiyijayeleyo, akula okutsha asithembisa khona, njalo ngithi phomba ukukhuluma nje kungela commitment. Engakhuluma ngendaba zobusela amakhulu kuqekiwa agcwele khona eParliament, njalo elokhu eprotectwa kungela nto yenzakala. Indaba ye-corruption ikhanya ngani isetshenziswa ebantwini abaagenest G4, abaagenest the Lacoste group, then abe-G4 dibo bodwa babotshwayo abanye babotshwa. Endabeni yama electoral reforms ngithi why ekhuluma ngakho namhlanje engazanga akatshengise i-commitment before ama elections. Is something that ukukhulunywa kathes but sokufika kuma elections kuyase sikhohlwe ngakho.
Usenetha wakobulawayo kubandla lezano PF unkosikazi Moli Ndlovu uthi bayayamukela inkulumo kamongameli.
Into ikhulunywa umongameli is ikwe ethina esingakho, ngoba umongameli kakhulume into eyakhe, ukhuluma into yesizwe. And then ilizwe lonke umhlaba wonke kulo mongameli oyedwa, alikho ilizwe elilabomongameli abalitshumi. So okunye umongameli sikhuluma ngomuntu onguye ole access yokubona amazwe lokubona izinto ezihamba kanjani, obone ngani kakholisiteki ngalo okunye umongameli tafulak
ethi bakhangelele ukuba uhlelo le-proportional representation lungangezelelwa.
Ukuthi singazimela sodwa ukuthi si-contest ngoba ngabantu abalezimali, abantu abalama-assets, nanjengabo mama kaSlaa Lutho. So siyacela ukuthi umongameli wethu asizele for another 5 years or another 10 years until the system lakhe sibhalanswa njengabanye abantu.
UNomsa Ncube intatheli izindaba uthe kuhle umongameli usekhulumile, kodwa kulokunye okungabaphathanga wakuchasisa kuhle.
Siyathaba ukuthi umongameli usekhulumile, kodwa i-security ye-state ayisiphathi kuhle thina njengama-journalist sibili, abasiphathi kuhle. Siyacela sibuze ukuthi even umongameli kulungisise khona lokho.
Kube lokuxokozela lapho umongameli ekhuluma amalunga ebandla elibusayo baphumile edale betshengisela ukungasuthiseki ngokhetho olwedlule. UZulu laye uthi uzalinda abone ukusebenza kukamongameli, kodwa lokhu eqalileyo ilizwe lokhu liqhubeka libhekane lobunzima. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zithi zidane kakhulu ngenkulumo ethulwe ngumongameli Mnangagwa lamuhla
besithi ngazange atsho lutho ngabasemazweni kanye lendima okufanele bayidlale kuntuthuko yomnotho weZimbabwe. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ukwehluleka kwamongameli Emmerson Mnangagwa ukwethula inkulumo etshengisa ukuthi abasemazweni labo bayingxenye yokwakha umnotho weZimbabwe nokuthola inzuzo kuwo sekuthiya abaningi bedane kakhulu. Inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ithi kabanankani ukuthi enkulumeni ekhomba umhlahlandlela welizwe eminyakeni emihlanu elandelayo uhulumende akazihluphi ngezigidi zezalwane zakhe ezisemazweni. Umgcinisihlalo walenhlanganiso uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi engakhohlwa kanjani uhulumende ngabantu okuyibo abasekela impilo yeZimbabwe okweminyaka izinto zingahambi kahle.
Kuyasimangalisa thina njengezalwane zaseZimbabwe, uhulumende wakhe kumele akwazi ukuthi ilizwe lakithi leZimbabwe angeke livuke kumbe umnotho angeke uvuke nxa thina esihlala ngaphandle singabambisani ukuthi sihlanyele imali kuvuleke amafektari.
Ingcitshi kwezombusazi uMnumzana Gideon Chitanga uthi iningi lenhlelo ezihloswe nguhulumende kwamanje kukuqela le mali yokulwisa umkhuhlane wekholera amandla okuphumelela kwazo akuzalwane zeZimbabwe ezisebenza kwamanye amazwe.
Very shocking. I would have thought that they would look at the diaspora as a source of capital for investment.
Kuyethusa, bengicabanga ukuthi bazabona ukuthi abasemazweni yibo abanemali yokusungula amabhizimusi elizweni ngoba yibo abantu abasebenzayo abangabalayo imali yakwamanye amazwe edingakalayo.
Esinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Khulumani Njayi uthi kuvele kwaqala ngokwalelwa kwabasemazweni ukuthi bavote okuyikho okukhombise ukuthi uhulumende omutsha akaqakathekisi indima abayidlalayo elizweni.
Kukhanya ngathi isithukuthuku zethu thina abantu abasebenzela ngaphandle ziphelele kweni njengezezinja. Mawungabheka ngomnyaka imali ethunyelwa elizweni laseZimbabwe ngabantu abangaphandle la ngemuli ezinye ezigcinwa ngabantu abangaphandle, uzothola ukuthi uhulumende kumele ahlale phansi acubungule acabangisise ngendaba le eyokuthi abantu bangaphandle engabanaki.
Intatheli yeZimbabwe uMxolisi Ncube uthi uhulumende nxa ezimisele ukuvuselela ilizwe ngokuqotho kuzafuze alilungise iphutha lakhe alenze kule nkulumo eqakatheke kangaka.
Ngibona sengathi uhulumende akalandaba lathi usesilahlile ngoba okokuqala sayaliswa ukuvota ekhaya ekhetheni elisanda kwedlula. Sikhanya sivalelwa ngaphandle kuyo yonke indlela. Angazi ukuthi kufanele size senzeni ukuze lathi sibe ngabantu abacatshangwayo ngazo zonke izikhathi.
Umncintisemeli bandla lezapho eKwanda Central uMnumzana Kanisha Sinkala naye osebenza kule South Africa uthi sekukhombisa ukuthi uhulumende akakhulumi iqiniso uma isithi iZimbabwe isivulelwe osomabhizimusi.
Sibuhlungu ke thina sifisa ukubuyela ekhaya, singabantu mhlawumbe esesenza imali ezithile esifisa ukubuyela nazo ekhaya. Okubuhlungu ukuthi uPresident akhulume ngediaspora kakhulu, imali silazo siyafisa ukuzovusa amakhampani amafemu nani nani, kodwa siyavinjwa asikwazi ukuthi leli lizothwa li-open for business livulwe nganxanye lasalela abanye yini.
Phose wonke umuntu osebenzayo phandle kwelizwe ulabantu abasekela ngemali langokudla ekhaya. Abanye balaba abasemazweni sebekhokhela amakhampani amakhulu kuthi abanye sebila amabhizimusi abo angadala umehluko weZimbabwe nxa engasungula inhlelo zawo khona. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Yebo, mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook kukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Uhulumende weBrithani ukhuthaza eZimbabwe ukuthi lilandele iziqondiso zokulungisisa isimo somnotho lesezombusazwe welizwe.
Lokho kugoqela ukubona ukuthi ibhanga elikhulu le Reserve Bank of Zimbabwe RBZ lenza umsebenzi walo wokulondoloza imali athi ukuba yilo elihlawulela izikwelede zikahulumende njengalokho okwenzakalayo manje. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu ngokunye kokuvezwe ngummeli weBritane eZimbabwe osechiya lomsebenzi, unkosikazi Catriona Lang, emhlanganweni lethathela izindaba ngemva komhlangano wakhe lomphathintambo wezemali uProfesa Mthuli Ncube emahofisini ogatsha lolu eHarare lamhlanje. Unkosikazi Lang uveze ukuba kutshelanwe iqiniso emhlanganweni loNcube.
You're responsible for the economic reforms, and that alone is challenging enough around the fiscal side.
Utshabelizwe lakhe lamanye athuthukileyo lapho eleZimbabwe elezikwelede khona afisa ukuzwa ukuthi ndlela bani ezizokwethulwa nguhulumende weZimbabwe ekuthuthukiseni umnotho emhlanganweni ozokwenzelwa eBali Nusa Dua kwele Indonesia we-International Monetary Fund IMF le-World Bank ngomfufu. Umhlangano we-IMF lo uzokwenziwa kusukela mhlaka 12 kusiya kumhlaka 14 mfufu lonyaka. AbeBhilitane bathi kuzokuba lithuba elihle lokuthi uhulumende weZimbabwe atsho ukuba uzimisele ukuthatha isikhathi esinganani ukufeza lokho athi ufuna ukwenza ukuthuthukisa umnotho welizwe kanye lezombusazwe. Umphathintambo wezemali uNcube laye uveze okunye akuxoxisane ngakho loLane.
Besikhulumisa ngendaba zenotho yelizwe njalo ngimbonga ukuthi khona i-UK ingumngane oqinileyo oweZimbabwe. Basinike imali engange 1 billion pounds kusukela ngo-2009. Imali eningi kakhulu, siyabonga. Njalo basiphathisa kakhulu ekuzameni ukubhadala izikwelede zethu from outside, it's called arrears clearance. Njalo basisupport ukuthi sikhume lamanye amazwe ukuthi la sizwisise ukuthi sizamani nxa sikhule ngo-Vision 2030.
UNcube uthi bazoqinisa umsebenzi wokwenza ibe khona inguquko kwezomnotho welizwe edingakalayo.
Sikhangelele intuthuko, sikhangelele inguquko. Inyanga ezayo siza launchile kuze iplan yethu yokuthi sifuna ukwenzani, sibili ukuthi sithuthukise uZulu wonke, abantu babe lemisebenzi, kube nokuthula, ezenotho ziye phambili.
AbeBhilitane bathi bazoqhubeka besipha eleZimbabwe usizo lokuthuthukisa umnotho welizwe ukuze lanelise ukubuyela kunhlelo eziqhutshwa ngabe-IMF. Bathi kumqoka ukuba eleZimbabwe liqinise umsebenzi wokuletha inguquko kwezombusazwe, baqonqosela kwezokuqakatheka kokuhluzisisa udaba lokubulawa kwabantukazana ezitaladeni zeHarare mhlaka 1 Ncwabakazi, lapho abakubutho bavuka ubhova babulala izalwane zeZimbabwe ngemva kokutshengisela kwabalandeli bomanyano wamabandla aphikisayo we-MDC Alliance betshengisela ukukhonona kwabo phezu kokuphuza kwekhomishini yeZimbabwe Electoral Commission ZEC ukwazisa impumela yokhetho. Kodwa bathi bayalijabulela inyathelo elithethwe ngumongameli welizwe ukubumba ikhomishini ezokukwenza lokho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngikuMavis Gama.
Kuhlelo lweziconnection namuhla sixoxa ngokuvulwa kwedale lephalamende ngumongameli Emmerson Mnangagwa lokuphuma kwamalunga e-MDC edale ngesikhathi uMnangagwa esethula umbiko wakhe we-State of the Nation Address. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook ele-VOA Ndebele.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Putin wakwele Russia uthi ukuhlaselwa kwele Syria ngesikhali semissile okugcine kubangela ingozi yokuwisana kwendizamtshina yebutho lelilwe lakhe elwandle olwemediterranean kulusizi kakhulu. Umthethwandaba waphezulu wakwale South Africa usunqume ukuthi ukubhema loba ukusebenzisa insango kwabantu emizini yabo kusemthethweni. Umsekeli kamahluli omkhulu uChief Justice Raymond Zondo umthethwandaba weConstitutional Court wethulelesi isinqumo namhlanje egcizelela isinqumo esasenziwe umthethwandaba waphansi. Umphathintambo kahulumende obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube utshele intatheli izindaba namhla eHarare ukuthi kufanele osomabhizimusi bemukele imali yama-bond notes ngoba yiyo esemthethweni, kusaqiniswa imizamo yokuvuselela umnotho welizwe. Lokhu kwenzakala lanxa uMnumzana Ncube yena osanda ukukhethwa ukuthi aphathe lesi isikhundla wayethe uzaqalisa ngokumisa ukusetshenziswa kwemali yama-bond notes ngoba yiyo ebangela uhlupho olukhona. Ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe uMnumzana Bulisani Ncube uthi okungaqeda lolu hlupho yikusebenzisa imali yama-rands e-South Africa hathi ukuqhubeka nge-bond note.
Intengo yemali ku-black market ayikhwelile. Amakhampani afuna ama-US dollar ngesikhiwa bathi let's swallow our pride. Sivume ukuthi kwehlule siqale khathesi ukuthi sikhulumisane lo mali lona e-South Africa angasilahli sisebenzise irandi hayi i-US dollar. Uhulumende asaqale yena amanyathelo aqhelileyo asaqale yena ngokuthi intengo yezinto ezivela kuhulumende zonke zibe ngamahali amapasipoti konke ibhajethi ihle iyenziwe ibe ngamarandi. Ngalokho kuzaba lula ukuthi kusebenzeke.
Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Melusi Moyo uthi abantu makhaza yibo abathwele amagabha avuzayo ngohlupho olukhona elizweni.
Ngemasupermarket lapha izinto ziyasilela ekhaya umuntu lokuqhubekela phambili usibamu. Awuthi ungabuya esitolo nxa ungani kuyathengeka abasho bakubuthi konke bathengisela phandle. So kuyabe sokutholakala intengo ephezulu okuyinto ekhathaza izakhamizi. Njalo into yomkambo omnyama le wemali ikhanya iqhubekela phambili ngoba laba ositshintsha mali bayanda ngazikhangelela edolobheni lakobulawayo ngahamba laphana i-trade gold. Yibo bodwa sebegcwele abaya betshintsha izimali kodwa ma uyifuna leyo mali ebhenki ayitholakali. So kusiba yinto enzima ukuthi ungahamba ezinye izitolo zilama-prize amabili eyabe nge-ecocash le-cash ayisiyo yonke imithova emukela i-ecocash.
Isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa okhokhela ibandla le-MDC umnumzana Nkululeko Sibanda uthi imizamo eyenziwayo ayisoze iphumelele ngoba osomabhizimusi bakwamanye amazwe abamthembi uMongameli Mnangagwa besithi kanqobanga ukhetho olwedluleyo ngendlela ecacileyo.
Amazwe amaningi kwele South Africa ngathiwani liyakhumbula ukuthi ukhona unyaka lapha upresident uZuma atshintsha khona uminister we-finance ibhande lakhanya lisiwa uphesenile wafaka umnye kade ethenjwa ngosomabhizimusi irandi laqala ukuqansa njalo. Emazweni amaningi kwande ukuthi lawa inogwetha upresident omutsha ikhononi ibe ngani kaphefumula ingane yethusela kumbe le mali yelizwe ingane yethusela ingazilokhu isiwa. Kubese kuthi ungafaka uminister we-finance kumbe ufaka i-cabinet lakho futhi ikhona ijwayele ukuthi yethuke kancane yenzekane layo iyazibonakalisa. Uyimagureta kwa-president Mnangagwa oyilegitimate watshaya umkhonomi wawa kancane bathe befake i-cabinet entsha bafaka uminister entsha i-economy yawa. Akukho abantu abaningi emhlabeni jikelele abosobhizinisi athembakalayo kumbe athe xaxaxa abamkholwa kapresident Mnangagwa ukuthi angasebenza kuhle omkhonomi njalo ukuthi ngabe ngalathi imali yabo kweleZimbabwe ingaba lempumela enhle ikakhulu osomabhizinisi kabamthembisa ngabo.
Esethula umbiko we-State of the Nation address namuhla uMongameli Mnangagwa uthe uhulumende usethole imali eyizigidi ezingamakhulu amahlanu amadola i-$500 million ezakwabelwa osomabhizimusi kuyonale iviki ngendlela yokubaphathisa. Inani labantu asebebulewe umkhuhlane wekholera seliqonge lafika kumachumi amathathu lanhlano i35. Ukansela weHarare umnumzana Gilbert Thamsanqa Hadebe uthi lanxa inani lasebefile liqhubeka liqonga umanisipala wakhe usethethe amanyathelo achiyeneyo okulwisana nalo umkhuhlane.
Umumo ukhanya sungazathi sibambeka ukuthi sizame ukwehlisa kwemkhuhlane wekholera ngendlela ezitshiyetshiyeneyo. Njengesithi of Harare sithola uncedo kulaba ama-well-wishers, amankampani kuhlanganisela layo umhulumende labanye labo abama-organization achiyetshiyeneyo abanjengama-NGOs esisebenza labo sihamba labo bebona labo ukuthi kumi njani sincedana ngendlela ezithiyeneyo ukwenzela ukuthi sehlise otherwise uhle uke uphele. Siyabonga uNkulumende ngoba laye sengenele waphumisa naye imadlana yokuthi sincede ukuthi uhle uphele umkhuhlane lo.
Kuyini elikwenzayo lina njengomanisipala ngendaba yempompi ezithwala ingcekeza ezidubuka mihla lamalanga nje?
Ye, esizama ukuthi sikwenze ikuthi kuphela ludubo olwesikhathi eside olokuthi impompi lezi seziluphele. Alusilo dubo lwanamhlanje lokudubuka kwamapayipi aphansi, ikuthi yimali eziba zilutshwane ukuthi silungisise kakuhle siqede udubo lwangikhona lokudubuka kwamapayipi amasuwa lamapayipi amanzi. Kodwa sesizama lathi endaweni ezitshengisa ukuthi kade zile risky enzima enkulu ebantwini ngendaba yokuthi sekuke kwaba lo mkhuhlane lokuzo. Sizama ukuthi lezo ndawo sizenze ukuthi amanzi akade engekho ake atholakale ukwenzela ukuthi umkhuhlane uphele, ngoba indawo ezikangelene lomkhuhlane lo yindawo akade ziswela amanzi okwesikhathanyana okubange ukuthi umkhuhlane lo uthole indlela yokungena kuzo.
Izibi selizithwala yini ngoba sibona imifanekiso yezibi ezigcwele ndawana yonke nje?
Ye, sesenze ukuthi izimota zethu ezathengwayo zike ziconcentrate kuleyo ndawo enjengeGlenview naboBubiriro ukwenzela ukuthi izibi zonke zike zikhutshwe.
Lo ngumnumzana Gilbert Thamsanqa Hadebe, ukansela weHarare, sixoxelaye ekhona le eHarare. Insista yomculo kazinja ziyamluma esithi singamaNdebele. Singekehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emerson Mnangagwa wethule umbiko wakhe oqakathekileyo we-State of the Nation Address, lapho athembise ukuthuthukisa umnotho welizwe. Amabandla aphikisa ibandla, amalunga ebandla eliphikisayo le-MDC aphumile edalela ePhalamende kusethulwa lo umbiko. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikho lapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.